indaba le ibuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi nxa sikhangela imali eveli khona kathesi eZimbabwe sikhangela ukuthi uhulumende ubeqakethekisa izinto ezinjani siyananzelela ukuthi ukuhamba kwamongameli esiya ngaphandle ethatha ikhefu uhambe lemali enengi kakhulu njalo siyananzelela ukuthi kulenhlangothi zikahulumende ezifanana njengenhlangothi ezabalaba abacuphi inhlangothi ezisebenza ngaphansi kwehofisi yakhe yena upresident sinanzelele njalo ukuthi kuba khona ngathi ama ministries inhlangothi zikahulumende ezinye zokuthi nxa uzikhangela uyabona ukuthi azincedi lutho kodwa imali yonke iyakhona ngale ikanti lo umsebenzi okumele wenziwe ukwenzela ukuthi isizwe sethu sibe labantu abaphila ababa lempilo enhle abakwansi ukwelatshwa nxa begula okukhona khona esisekelweni sombuso weZimbabwe sinanzelela ukuthi uhulumende kalandaba lakho kutshandiva ngakho lo nguhulumende obambe abantu beZimbabwe ngesandla esibuhlungu kakhulu kukhanya ngani ukukhala kwabantu lokudubeka kwabantu kalandaba lakho
ungathi kuphazamisa njani ezempilakahle ikakhulu izigulane ukukhalala umsebenzi kwabo odokotela labongi lokho
singananzelela ukuthi vele khona odokotela abaneli ababaningi kakhulu odokotela okumele ukuthi bebe khona ngoba nxa sikhangela abakwaziyo bathi khona kulodokotela oyedwa ebantwini abayi-250,000 ikanti khona bamele ukuthi odokotela engxenye kube lo dokotela oyedwa ebantwini abayi-10,000 manje nxa khona sebekhalala imisebenzi kutho ukuthi vele hhayi sokungena ingozi abantu abaningi bazakufa ezibhedlela ngenxa yokuthi kuyabe ungasela abantu ababakhangelayo siyakwazi ukuthi siphakathi komumo wokuthi akula mithi ezibhedlela zakhona nxa labo dokotela sebekhalele futhi kutho ukuthi hhayi ingozi esikhona is abantu abaningi bazakufa lapha eZimbabwe.